Ndebele. Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kulamukela kustudio 7 ngesonto mhla 30 kuzibandlela 2022 nguKipps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ababalisi bakhuthaza uhulumende ukuba elandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization.
Uhulumende angathi esikolo lesikolo kube lombalisi owezempilakahle.
Ibandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora seliphothe unkosazana Thokozani Khuphe nabalandeli bakhe.
Lithethe isinqumo esingamnandanga esokwehlukana lomama Thokozani Khuphe akade ngumsekeli kamongameli ngokumxotsha ebandleni ngenxa yezizathu eziningi kakhulu.
Abancintisa kukhetho lwama-by elections bathembisa ukuba bazamela uZulu bengavotelwa ngombimbido lonyaka.
Abantu bephumula ngisebenza labo ngihlala labo baza ngibisela ephalamenti.
Umeli Ndlovu uwajova ibhayisikili esuka eJohannesburg wafika koBulawayo uselungiselela uhambo olokuya kwele Zambia.
Kula esizophelela khona eZambia elusaka, I think uma ngokona is 2500 kilometers.
Zalethulela ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ababalisi bafudaza uhulumende ukuba alandele isikhundiso zokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ngolwesihlanu wethule umbiko othi izikolo zizavulwa mhla 7 ngoNhlolanja. Lokhu kwethusa abazali abaningi eZimbabwe abesaba ukuba lingamemetheka igciwane le-COVID-19 ezikolo nxa kungalandelwa ngemfanelo indlela zokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ababalisi bathi kumele uhulumende alandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization ezibizwa ngokuthi yi-Standard Operating Procedures ngesilungu. Bathi iziqondiso lezi zingalandelwa ngemfanelo ilizwe lilakho ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo lapho elamemetheka khona ngamandla nyakenye kulandela ukuvulwa kwazo. Usaphethe isikhundla sikamphathi ntambo wezempilakahle uProfessor Amon Murwira uthi kunengi okwenziwa nguhulumende ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Phansi kweziqondiso ze-WHO abantwana besikolo bakhuthazwa ukuba bengasondelelani begqoke amamask njalo begeze izandla ukwenzela ukungamemethekisi igciwane le-coronavirus. Umnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe RTUS uthi kuqakathekile ukulandela iziqondiso lezi.
Uhulumende angathi esikolo lesikolo kube lombalisi owezempilakahle kodwa abesesiyabaqeqetshisa ngolwazi oludingakalayo uma sikhangele umkhuhlane we-COVID. Lokhu kuzayenza ukuba lo lesikolo senelise ukulandela ngokwendlela efunwa yiwo ama-Standard Operations Procedure. Nxa kuthe kwabakhona kwenzayo athumele okuyizigujana okungama-5 liters kwabo-handwashi lokungama-500, yikho yena besithi ngamalungiselelo. Kodwa thina sithi uhulumende kakhuphule izinga aqeqetshise ababalisi okwakuqala.
Umoyo uthi amalunga enhlanganiso ye-RTUS akhathazekile ngokungalandelwa kweziqondiso ze-WHO ezikolo.
Uhulumende ma engakwenzi lokhu kumbe ma kumehlula lokhu amalunga ethu awasoze ahambe ezindaweni ezinjalo ngoba izindawo ezinjalo zivame ukuvuka sokuyizo phecelezi okuthiwa ngama hotspots. Wonke ama ke ahambe lapho uhulumende angabonanga khona ukuba ama standard operations procedure ayalandiswa.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi seHarare uthi uhulumende kumele alandele okukhulunywa ngababalisi.
Ngiyakubona kuyinto eqondile kakhulu njalo baphuma egcekeni ukuthi hayi lokho bekusiphambanisa kuzinto eziningi ukuthi isikolo zihlale zivaliwe. Izikolo sokuyisikhathi esiningi zivaliwe njalo abantwana abaningi ngathi sebele minyaka emithathu bengafundi. Akusafunakali ukuthi khona bevula izikolo nje ngelanga abavula ngalo otitsha la bengekho befundisa ngoba sekumele kusetshenzwe sibili.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Sibongile Sibanda ohlala koBulawayo.
Iyakhuthazwa i-government ukubana ilandele ama-protocols awe-COVID-19 afakwayo yi-WHO, incedise ngama-sanitizers, ama-maski, ama-thermometer lapha ezikolo.
Unkosikazi Sindiso Mgutshini ohlala eHarare unombono ofanayo.
Kuyasithwalisa nzima thina njengabazali ukuthi abantwana sebekhulela ezindlini, abantwana sebesona, abasakhuzeki ngokuthona bedlala emgwaqweni ngokungayi esikolweni. Akusiyonto engasenza thina abazali sibekwazi ukusiza abantwana ngoba abantwana bebesizwa isikolo lathi abazali singezeleni. So kathesi yonke into sibhekane lomzali.
Esethula umbiko wokuthukulula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngolwesihlanu, uChiwenga uthe selehlile inani labathapha igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo kawubulalanga muntu izolo eZimbabwe, luthi abantu abafika phose 182 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 elizweni. Umkhuhlane lo sowabulala abafika phose 5,333 kusukela ngombimbitho ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selixotshe unkosazana Thokozani Khuphe nabasekeli bakhe. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi uMakhuphe wephule isisekelo sombuso webandla leli ngokutshela uZulu ukuba usexotshe uMonzora. Wabikela iZimbabwe Electoral Commission ukuba usekhokhela umanyano we-MTC Alliance. uMakhuphe wamiswa ukudlelana lebandla leli esethizwa amacala amaningi akugxela ukudelela inkokheli yebandla le-MTCT. Wathi esanda kuxotshwa wethula umbiko othi uMonzora nguye owayesezixotshise kubandla leli ngoba wayesengene ku-MTC Alliance yake yakhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UDube uthi kuningi kakhulu okwenze ukuba i-National Council ithathe isinqumo sokuxotsha uMakhuphe.
Ibandla le-Movement for Democratic Change lithethe isinqumo esingamnandanga esokwehlukana lomama uThokozani Khuphe yakade ngumsekeli kamongameli ngokumxotsha ebandleni ngenxa yezizathu eziningi kakhulu ezivalisela ukuhambisa ibandla emthethwandaba, emapoliseni, kuqambele i-National Council amanga, njalo lokuthuma nje abantu abaninginingi kade behamba besiyakhipha imibiko engamihle, njalo esebenza labanye abantu bekhipha imibiko engcolisa bandla eyenza ukuthi ibandla lingaphumeleli phambili. Kodwa okukhulu kwakhona kube yikhona lokhu akwenze koBulawayo eMcDonald's lapha athe khona ibandla selidabukane phakathi. Kuyinto engekho emthethweni, kuyinto engekho constitution yebandla, engekho constitution yelizwe, engekho nje emthethweni jikelele umhlaba wonke. Ngakho ibandla ke lifike kuleso sinqumo sokuthi hathi isikhale kakhulu, ungayizwa sikhala kakhulu isizadabuka, yikho okwenzakeleyo. Uxotsheke labanye bakhe abenze leso sinqumo sokufuna ukudabula ibandla phakathi, ababalisela uNomvula Mguni, ongu member of parliament wakobulawayo lo Mildred Dube wazo ongutu ngengenge lae ongu senator wakobulawayo lo mfana inalo untando njofu ose lo kukuluma ezi itungu somlomo kama mkupe noma nje ngimkuze kanengi njengo muntu oku information kuti akukho nje umuntu okumele akhulume lo vice president bonke bakhuluma besuka ebandleni kumbe besuka kusomlomo we presidency ubaba uLloyd Dube
umnumzana uWitness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leMTCT ubeqoqa leStudio 7 eseHarare kodwa umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe uthi uMonzora labanye bakhe kababuzanga elangeni
lawa ngamadlwane nje kuphela akula muntu ongaba ngupresident omabandla amabili ngasikhathi sinye uMonzura kuyaziwa ukuthi sowabumbukule bandla wakho okuncane okuthiwa yi-MDC Alliance kodwa umama uKhuphe lokho ekhokhela i-MDCT ngokunjalo akula ndlela uMonzura angabakwazi ngayo ukuxotsha uDokotela uKhuphe labanye be-MDCT ngoba kasikho kubandla linye bona baku-MDC Alliance thina siku-MDCT ngiyethemba uZulu uyabona nje ukuthi lokhu nje ngokulihlaya nje kuphela okungayindawo okuzaphelela emoyini ngabantu abadingire levesi ngokuqamba ibizo lika Dokotela uKhuphe ngoba selayenza udumo eZimbabwe okwesibili uMonzora umuntu ocinile ukufundisa abantu ngeconstitution ngoba nguye umuntu oyintshantshu ekuqamuleni kweconstitution kodwa kusenjalo siyakwazi ukuthi laba vele uMonzora sebe lugatsha lwezano PF oluzama ukuthi lubisele emuva umzabalazo wenguquko lapha eZimbabwe kodwa hayi kasila kuthandabuza la kancane ukuthi mhla ka 26 March abantwana beZimbabwe bazabafundisa isifundo abangasoze bafa basikhohlwa empilweni zabo okugcina sithanda ukuthi sithembise njalo sazise uZulu weZimbabwe ukuthi akula lutho aba olutshintshileyo kubandla lethu leMDCT umama uDokotela uKhuphe uyibambe esidukwini njalo kasoze ahlehle uyaqhubeka elwela abantwana beZimbabwe
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe ubeqoqa leStudio 7 ekobulawayo umnumzana Albert Mhlanga ozancintisa kukhetho lokudinga omele iphumula edale lephalamende ekumanyano we-MTC Alliance uthi uzanqoba kukhetho lolu umhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo wamela iphumula edale lephalamende uthi waqala kudala ezombusazwe
ngingu-former councillor wegwabalanda uward 16 lapho engakhethwa khona ngiqalisela ipolitics zami njalo ngaba ngu-deputy mayor wedorobho leli ngingu-deputy kababa uNdabeni ngigcine sengingu-member of parliament wephumula lapho engifuna ukukhankasa khona nje kusukela nje namhlanje kusiya ku-26 March engikwazi kamhlophe ukuthi sengujwayele lo mango ngiwuhambile lo mango labo babu Tswangirai labo babu Gibson Spando omdlongo ogwedu angimutsha ke kulumdlalo njalo kunhlupho zaleli bandla leMDC kangimutsha sengimdala sengikwazi sengilolwazi olukhulu ngalokho kwenzakalayo ngoba ngazi ukuthi uyananzelela uKhuphe ngisebenze laye uMonzora ngisebenze laye uChamisa ngisebenze laye ubaba uWishman ngisebenze laye ubaba uBidi ngisebenze laye bonke laba bantu singabantu banye nje kwehlukana nje imbono kancane njalo esikulwelayo futhi kunye beside bonke nje labe baqambayo bonke bafuna nje ukuba ngupresident yikho nje uhlupho isilalo otherwise esikulwelayo konke kutsha
umhlanga uthi uzimisele ukusebenza loZulu
ngizimisele ukuthi ngisebenze khona ukuze ngingene kuMDC Alliance kuyikunxusa kwababa uTswangirai engakabhubhi ngiyaxolisa ukuthi wasichiya singakaqedi lowo msebenzi wasinxusa waba lombono ukuthi nxa omunye emengabhala ngapha kakusoze kuyenze uyananzelela ukuthi wanxusa bonke esasiqalise bonke obabubidi obabuwishbeni sonke wathi kasibambisaneni madoda sihlangene sibe ndawonye sibe i-alliance eyinto engayithokozelayo into njalo enza kuqhubeka ngithokozela kuze kube nanini lanini. Lokho ngiyakwazi ukuthi nxa singazange sikwenze ukuhlangana, hayi lokulwisana lale izano kuyabe kuyize nje. Akula singaze sicabane sithini, kodwa ekugcineni kuzamele sonke sihlangane, sihlangane kuhle. Yikho ke kulolu khetho nxa engikwaziyo vele ngizabuyela, ngoba ngikwazi ukuthi abantu bephumula ngisebenza labo ngihlala labo baza ngibisele eParliamente. EParliamente ngiyebamela ngokungathalaza emuva, ngokungathi nxa upresident wangikhangela ngehlisa amehlo. Lokho ngiyakwazi, wonke umhlaba uyakwazi ukuthi akulandaba ukuthi ngupresident kumbe ngubani. Nxa ngithe ngaqondana laye ngithunywe ngabantu, ngiyawasa amazwi enjalo ngingazange ngiwaceze, ngingazange ngiwaxakulule. Lokho ngizwisele ukwenza njalo, ngikujwayele. Bonke ngiphile labo bayakwazi lokho.
Kulabanye njalo abancintisa kukhetho lwamakhansili. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Ndlovu, okubanja le-Citizens Coalition for Change, ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ngizamela Ward 8 koBulawayo, ngimele ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa. Ward 8 sikhayela emzilikazi Thorn Grove, ingubo enja le-Papa Fields. Ngiletha ukuthiwa ngesilungu yi-7th leadership, ukuthi ngizathunywa ezakhamizi, ngizaba esigijini sezakhamizi. Sifuna ukutshintsha i-politics le esesibona senzakala kathesi, ukuthi umuntu okhethiweyo usenguye osehalada abantu, usenguye osesiba ngubhosi kodwa yena ekhethwe ngabantu. Thina-ke nje bandla le-Citizen Coalition for Change sifaka uZulu phambili, sifaka ama-citizen phambili.
Siyaqhubekela phambili sixoxa labantu abatshiyeneyo abancintisa kukhetho oluzayo olwama-by elections oluzakwenziwa ngombimbitho lonyaka. Le yi-Studio 7 esasaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singawangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe lakole-Ukraine lijiyana imibono lamazwe akuzwekazi le-Europe kanye nelemelika ngokungenziwa ngumkhokheli wakole-Russia umnumzana Vladimir Putin, okanye efuna ukuhlasela ilizwe leli. Ele-Ukraine lithi akumelanga amanye amazwe ababazi okungenziwa ngele-Russia. Kuthi inkokheli yamazwe atshiyeneyo ithi uPutin engahlasela ele-Ukraine ngantolanja. Abantu abafika amajumi amahlanu 50 sebegotshelwe ukufa kwele Democratic Republic of Congo kulandela ukubulala kwabo ngomnyaka ka-2017 uZadia Kaladan noMichael Sharp ababesebenzela inhlanganiso ye-United Nations. Kwesikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa ngokubanjwa kwabatshatileyo beganga. Kusanda kubanjwa owesifazana elejaha endlini yomyeni wakhe. Ake sizwe unkosazana Selodewa odume ebulenjini bokuxhumana ekhuluma ngodaba lolu.
Ayiqalanga kathesi lento leyo ukuthi abantu bayakhomba besemendweni, iyinto embi yona, asiyibuki ayisichazi. Kodwa khona lokhuyana ukuthi khona umuntu ma esethe wabanjwa, ngcono ubambe loya muntu angaphumi endlini, ubize ifamily yomfazi neyakho ifamily kuzokhulunywa ngalolu daba. Ludaba oluqondane lemideni emibili, ikakhuluma ushadile, kumele uthathe ifamily yakho, uthathe nefamily yomfazi wakho, noma mina nginje ngibize ifamily yendoda yami ibuye kuzokhulunywa. Noma ngingayifihla mina mangiwufazi kwelami iside lefamily, ngoba ngafuna ukuthi ngcolise igama lendoda yami, kodwa indoda mayithe yabamba umfazi vele uyabizwa, kuhlaliswe phansi ifamily ibuye kuzohlalwa phansi ilungiswe leyo ndaba, umuntu lo obanjwe naye ahlawuliswe.
UMadeo uya kusola kakhulu ukuthi abanye abantu bayathatha amavidiyo nxa sebebambe abanye babo beganga.
Ukungcolisa umkakho ma uthe washuta ividiyo, akukhathalekile ukuthi yimi engishuta umkami le-girlfriend kumbe indoda yami eshuta mina ne-boyfriend, yikuzingcolisa kubi kakhulu vele nje, akusinto okumele abantu bayenze. Mina ngiyasola kakhulu i-internet ukuthi khona abantu sebedlalela kuyo ngezinto ezimbi. khona kan indoda yakubamba so umuntu lana kumele akubhadale ukuthi ulale nomfazi wakho iva sikhuluya ifamily sekubonakala ukuthi umakoti wenziwani it's as umakoti uyabuyisela kibo ayelayo mangabe usamthanda namkakho mangabe ungasamfuni esekungcolele umyeke laphuma hambe umshiye nalowo muntu akathandana naye ahambe ma wena mfazi na indoda yakho uthe wayixolela umthole nomnye umfazi uzoyixolela uhlale phansi nayo kodwa ukuthi kushutana amavidiyo kwenziweni phela mawungabheka kusuke wena lawe othe wathathelwa isithandwa sakho kunje indoda ethathela umfazi mayisishuta ividiyo isizingcolise yona ngoba laphana basahleki umfazi kuphela sebehleka nayo ethe yathathelwa umfazi abantu sebezibuza ukuthi why loyo mfazi sewahamba wakhomba kusho wena uwiki kuphi nakuphi abantu basekebe kujaje wena uzitshela ukuthi wena usihlambalaza lowo bani umfazi wakho ne-boyfriend yakhe kanti usihlambalaza lawo uzingcolisa lawo igama lakho selilapho selingcolile
siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana mbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
angabiza abakubo kwamfazi okanye nje ebize amadoda abamnumzana besigaba ukuthi bazomncedisa kuthethelele icala ukuthi ilaba sebetholakale besenza lokhu kungaxazululwa kanjani okanye bangahlawuliswa okungakanani ngoba engikwazi ukuthi wayehlawulisa umnumzana lo otholakale eganga lomfazi womuntu ehlawuliswa impela kodwa engikwaziyo futhi ukuthi izinkomo lezi ayezihlawuliswa wayezazingathathwa umnumzana zazidliwa ngamadoda ukwenzela ukuthi kusasa lezi nkomo zingabi lokho ezisesibayeni salo mnumzana nakusasa uthola ukuthi mhlambe umuntu ogane waze wagcina sokutholakala lo mntwana lowo mntwana uthole sekufika isikhathi sokuthi uyalotsholwa kube sokusiba lezinxusunxusu lapho kuyabe sokuvela khona ukuthi kahle kahle lo mntwana wayevele kanjani ngoba nofanele amlobolise bese kusithi umama kuye ngayo umyeni wakhe ukuthi usafuna yini ukuqhubeka nonkosikazi wakhe omunye wayecela abakubo bezomthatha bahambe bayemkhuza kabutsha bemfundisa impilo ukuthi kumele aziphathe kanjani laye umama xolise makuthi uyazama laye uxolise ubabe egcine emxolele baqhubeke nempilo bese kusithi ke amalobolo awakwazi abuyiselwe emuva ngoba umuntu mayelobolile usuke engaphoqwanga kusuke kuyindlela yakhe yokubonga nje abazali bentombi okumzalela intombi egcina singumfazi ozomzalela abantwana so akubaze kwenzeka nje ukuthi umuntu athi uzofuna amalobola abuyele emuva kwakusuka yikho nje ukuthi bayahlawuliswa bobabili yena ubaba ke umnumzana lo besezithathela nesinqumo ukuthi umama uyaqhubeka naye noma uyambuyisela kubo
siluqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje besixupha lonkosazana Seludewa odume ebulenjini bokuxhumana Sixoxe njalo lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyathokoza ukwamukela kulolu hlelo lwanamhlanje sibonga inkosi ngokuhlangana wethu
usiphatheleni lamhlanje
iza funa ukuqhubeka lapha mbala namhlanje kumateyu chapter 28 iverse ka-19 ujesu uthi yena ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi libabhabhathize ebizweni likayise elendodana likamoya wengcwele libafundise ukugcina konke engililaye ngakho khangelani mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi siyabonga kakhulu nizolandelela ebesixoxa ngakho ivike edlulileyo sikhangela ukuthi uJesu usibizela ukuthi siphume sihambe siye ezizweni siye ebantwini bonke sibathumayeza ngaye uJesu namhlanje ufuna sikhangela ukuthi kanti nxa siphuma kuyini uJesu afuna sikwenze sisiye ebantwini okokuqala ufuna ukugcizelela ukuthi uJesu uthe hambani liyengena ezizweni liyengena ebantwini liyengena endaweni ezehlukeneyo njengoba ngingachasisa abanye bangene ebulenjini bechumayela abanye bayezindaweni lapho abachumayela khona emsebenzini ezikolo emakolishini nxa sifika khona ngale sichumayelana iningi labantu livame ukuthi bachumayela ichurch yabo ibandla lakhe hhayi buye ebandleni lami thina senza lokhu kule mgoqo leyo kule mthetho leyo kodwa ayisikho lapho ujesu akutshoyo lapho ujesu uthi yena nxa sibiza abantu ukuze bamlandele okokuqala ukuthi nxa sifunti bebe ngabafundi bakhe kuyamele kube ngabantu abazinikela kuye yikho ekhuluma ngokuthi babhabhathizwe ebizweni likayise le ndodana likamoya ongcwele futhi lapha ngumuntu oyabe sezimisele ukubhabhathizwa ngumuntu othi mina sengizinikele kujesu ngiyakufa njalo ngivukelayo ujesu ngifuna uphawu lokuthi ngizinikele kuye ujesu ngakho lapho ujesu khuma wathi kuyadingakala ukuthi abantu bebe lo phawu lwakhe abantu bezinikele kuye ujesu abaningi baba lama-uniform siba lezinto eziningi-ningi sibhale kurejista ye-church kodwa ujesu asifike esigabeni sokuba lo phawu lwakhe lokuzinikela okwesibili okuqakathekileyo uthi libafundise ukugcina konke engililaye ngakho ngakho-ke into edingakalayo ebantwini abangabafundi bakajesu ukuze bagxile babe lempande yukuthi kumele bafundiswe bafundisweni bafundiswe ilizwi likaNkulunkulu balutshwane abantu abachitha isikhathi sabo elizwini isikhathi esiningi abantu nxa besize echurch abanye babefuna ukuzogida abanye umuntu abefuna ukubakhwaya ezohlabela ngephimbo elihle abanye njalo balezinto izithi imicimbicimbi eminingi ababeyifuna khonapho ngangizwa abanye besithi ngidinga ibandla elizanilahla bathatha ibandla kungani iberia society ikanti lapha into nxa usiza ebandleni ulandwe ukuzofundiswa ngojesu ulandwe ukuthi ibhayibhili leli ube lazi ngoba ungabalazi uzaba-ke ngumfundi kajesu uzakwanisa-ke ukulandela imfundiso zikajesu ngakho-ke okuqakathekileyo yikuthi sibafundise ukuthi bagcine njalo-ke kokugcina yikuthi sifundise abantu ukuthi bebe lokukhangelela ukuza kukajesu njalo ngoba ujesu uthi yena mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi kumele bafundise ukuthi ujesu yeza masinyane umlando esilawo yikuthi wonke umuntu kumele simfundise ukuthi eze kujesu esezile kujesu abe lokumelela ukuthi uyeza loba ngasiphi isikhathi uza ngesela oyasingammelelanga
akuyibhethe mfundisi
asithandazenini baba ngegama likajesu siyathandaza ukuba inhliziyo zethu zibe yilezo ezilangalela ukufunda ngawe jesu njalo lokukulindela ukuze lapho ufika usifice sikumelele guqula inhliziyo zethu ungene ubuse phakathi kwenhliziyo zethu egama likajesu amen
lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu ntukamela inkomo kuhlelo lwabatsha namhla siquqa lomeli ndlovu ojove intshelelezane esuka ejohannesburg wayafika kobulawayo esenzela ukulimukisa uzulu ngomkhuhlane we-covid-19 uselungiselela ukujova ibhayisikili esuka edurban kwele-south africa esiya elusaka kwele-zambia elabantu abaningi
akusazoba lomunye umango wange-easter mhlaka 12 to 19 kuzobe kulomango okusuka edebeni sizothi debeni sithi jobeki sithi pitori polokwane then sithi messina bedbridge sithi gwanda siye kuthi blawayo then sithi harare siye kuthi zambia elusaka kula sizophelela khona ezambia elusaka I think umango khona is 2500 kilometers in 1 week then lapho ke kuzobe kunama-escort abe-ambulesi abe-media nabanye nje abafuna ukuxhasa or abafuna ukulandela bebona nje ngicabanga ukuthi la kumanyuzi nje kuzobe kuphuma nakustudio 7 yazi bazongincedisa kumele beyithole i-update because sometimes kunzima ukuthi ugijima ngebhayisikili ngapha uzishuta ividiyo yenze yonke into le so ma kungabe siphathisana kule moto eziyabe zi-escota ngicabanga ukuthi uhambo lwakhona luzoba luhle kakhulu ngoba laphana kuyabe sokufuneka amandla endoda kuyabe sokufuna ukubonakala amandla endoda baningi abaphikisayo, baningi abafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani oro kwenzakalani. Yikho ke nge Sunday mhla ka 6 February 2022 kuzobe kuyi birthday yami. Njalo abanye abafisa ukuzo ngichasa bavumelekile.
Uhlelo lobatsha namhla besiphosa noMeli Ndlovu uthakazelela ukujova intshelelezane. Wolivalelisayo nguHlebstool.